siyabonga Chris Lojonga lichona njani sapho leZimbabwe siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ukhothwe yiNational Council ivumelane leSpending Committee leNational Executive. Indaba yakhe ayishiya namhla sisibaleyo 2 years ngeyokuthi zange futhi sisebe ngama-election ayenziwa kuProvincial Council.
Ibandla le-MDCT selixotshe ilunga lalo umnumzana Madison Hlalo ongusenetha wakobulawayo.
Vanhu vari kuswera vakapfeka ama-t-shirt anzi Lacoste vakubvunzwa kunzi Lacoste inoreve vanzi hanzi perfume. Ai! Atizi mari makaisusu, don't abuse mtupo
wa... Abantu sebetshona begqoke ama-shirt abhalwe ukuthi Lacoste, sebebuzwa ukuthi kutshoni lokho, kuthiwa ligama le-perfume.
Unkosikazi Grace Mgabe lamhlanje uthuke abakucele elibikwa likokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa elilwisana nale G40 kuzanu PF. Kuwoza Friday lamhlasi leqembu lerumba ele vakalanga lona elithi elilendlalade elithi buzani bamwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT lithi selixotshe ilunga lalo umnumzana Madison Hlalo yena ongusenetha wedolobho lakobulawayo ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukungahloniphi abakhokheli bebandla, ukubangela ukungezwani kanye lokuhambisa indaba zebandla emthethwandaba. Leli bandla lithi lizame ukukhulumisana loHlalo ngokuthi esuse amacala awuhambisa emthethwandaba azehluzwa libandla kodwa wakwala lokhu. Ukuxotshwa kukaHlalo kuza ngesikhathi ukulwisana phakathi kwe-MDCT kuqhubeka kobulawayo. Iziphathamandla zithi idale le-National Council labiza uHlalo ukuthi azezivikela kumacala awetheswayo kodwa wala. Kodwa umnumzana Hlalo uthi kayindawo njalo uthi uzathatha amanyathelo phezu kokuxotshwa kwakhe.
Ukuxotshwa kwakhona kuyize ngoba akula lutho olulungiswe ngendlela ekade kumele yenziwe. Isinqumo lesi sisuka emuntwini okuthiwa uDouglas Mundlovu nabanye bakhe esingazange sihambe ku-National Council. I-National Council yayimele ihlale ikhulume ngendaba yami kodwa babona ukuthi abatholi lutho ebantwini abaku-National Council. Sekuthiwa hhayi sizakwenza, sizayitshaya indiva. Ngubhala thina incwadi bezihlalele emahofisini konomondo. Asibonge sikuvume lokhu akuyekwenziwe kulize.
Kodwa bathi i-National Council yahlala njalo lina labizwa ukubana lizozivikela kodwa layala ukuhamba.
Balamanga, balamanga sibili amangalisayo ukuthi abantu abanjengabomondlela ahlale phansi akhulume into ezinjengazenezo. Kodwa anyway, thina into esesiyenzile lapha sihlangana la wonke umuntu ofuna ukuthi sidibane laye, sizadibana laye ensukwini zenezo ngitsho nihlangana eziyayo.
Iseliyathatha amanyathelo bani khonapho?
Sesiwathethe bazakuza ngawo bona.
Ngeke lwaveze emoyeni ukuthi selenzeni?
Hhayi, asifuni ukwaveza ngoba lapha sidila labantu abangamaqili bazahle baqalisa ukuthi bazame ukuthi bazame ukuvala vala.
Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha? Yizimpi zenu yini labo Nkosikazi Thokozani Khuphe
esizokuthokela? Nguye ke umuntu wabebulela inhlanganiso yethu lo usisi lo okuthiwa nguThokozani Khuphe. Nguye osilethela abantu, ubuye ethwele abantu ngamabhasikiti, faka ama-MP yonke indawo afuna khona. Uyenza umathanda manje usezenza umathanda endaweni yabanikazi aso ndawo yakhe leya kubulawayo. Sizadibana laye kuyonke indawo lapha ngabe ekhona.
Umnumzana Madison Hlalo ngusenetha wakobulawayo osexotshiwe kubandla le-MDCT. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uHlalo usigwaze ngowakhe.
iqothwe yi-National Council ivumelane le-Standing Committee le-National Executive. Indaba yakhe ayishiya namhla sibaleyo 2 years ngeyokuthi zange futhi sisebe ngama-election ayenziwayo ku-Provincial Council. Yikho-ke kwase yena kasasebenzisanga imithetho yephathi ukuthi kukhulunyiswa nomlotha noma kukwenzwe ngesikhiwa internal resolution. Yikho wasethatha indaba yakhe siye e-High Court. Namhlanje ngikhuluma 2 days ago edemule indaba yakhe e-High Court. Khathesi enye futhi efana naye wayefaka futhi ngathi Supreme Court. Yikho upresident namanye amalunga bamthatha bakhuluma naye bathi hhayi akuhlale phansi sikhulume sibone singakwenza njani, kodwa hhayi kanjange icebiseke wacina elokhu ese-High Court. Yikho-ke kulento eziningi ezenzakaleyo. 2 months ago bampha ithuba lokuthi kabuye ezechasisa ukwenzela ukuthi babone ukuthi bengenza njani, ngoba i-council yamupha isikhathi futhi kabenakale ngakho. Kusuka namhla 2 months ago kusuka kuzofika namhla akuzange ebuye entuthandaba. Yikho-ke ibandla elikhulu esi-National Council imbhalela incwadi imphizolo ngapha koBulawayo siludlawo sihambisa incwadi kuphela, kodwa kuvela khonani.
Uyakulandula uthi akula National Council eyahlalayo njalo lizange limbize.
Athi lokho baba, thina asikho ku-National Council. Yena uphiwe ithuba lokuthi engaba ngumuntu ongaphinde enze i-appeal ku-Congress. Uma incwadi seyithetho seyinayo uyakwazi ukuthi uza kwenza njani. Thina koBulawayo lapha indaba le nge-National Council incwadi ivela ku-National Secretary General, yikho ongaqondisa khona indaba zakhe. I-National Council siyakwazi mhlophe yangipha i-2 months ukuthi amacala anjengala kawo angaye emthethwandaba wezano, kodwa kwakhanya yena hhayi lokhu eqhubeke ngikhona ngale.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDCT koBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mgabe lamhlanje uthuke umsekeli kaMgabe umnumzana Emerson Mnangagwa esithi uphambene nxa icabanga ukuthi engethusela umongameli Mgabe amtshiyele intambo zombuso. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
Lokhu ukukhulume emhlanganeni wabasekeli bezano PF awenzele esikolweni sekanyemba kotshiweshe esigabeni seMashonaland Central esithi akumthabisi ngitsho lakancane ukulwisana okulokhu kuqhubeka phakathi kwaleli bandla. Unkosikazi Mgabe usole icele elizibiza ngokuthi yi-Team LaCosta okulicele lezano PF elibikwa likhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa esithi yilo elikhokhela ekulwisaneni lokhu, ngakho-ke kumele lichiyana lakho lokhu.
Vanhu vari kuswera vakafika ma-t-shirt anzi Lacoste. Vakubvunzwa kunzi Lacoste inoreve vanzi hanzi perfume. Ai, hatizi mare maka isusu. Don't abuse mtupo wa.
Abantu sebechona begqoke ama-shirt abhalwe ukuthi Lacoste, sebebuzwa ukuthi kuchoni lokho. Kuthiwa ligama le-perfume. Lingasiqali thina sizithulele, asizo zithutha phela thina nxa lisikhangele. Lingazidingi lezi izikhundla ngendlela ezingayisizo mani. Umnangagwa ubikwa kunguye okhanya sezilungiselela kuba ozathatha isikhundla sikamongameli Mugabe esesukile esikhundleni kulelinye icele elizibiza ngokuthi yi-Generation 40 loba i-G40, kodwa lalo athe unkosikazi Mugabe ukhathazekile ukuthi abantu bathi yena-ke ukuleli cele. Uqhubeke etshela abakade besemhlanganweni lokuthi ezinye iziphathamandla zezanu-PF laloba engazibethanga ngamagama uthi zithanda izikhundla kakhulu okokuthi sezifuna ukukhipha umkakhe esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni. Wabaxwayisa labo abalezifiso ezinjalo
ukuthi bazaxotshwa ebandleni kodwa wavikela umphathisambo wezemfundo umnumzana Jonathan Moyo obephoselana aqada enkundleni zebulenjini lesikhulumele sika Mongameli Mgabe umnumzana George Charamba ngodaba lozathatha isikhundla sika Mongameli ensukwini ezisanda kwedlula
ndivela nemanini muyera soko mwene washo
ukungiqambela amanga mina umntaka Murray Soko mina kuyimi engakunika leso sikhundla soneso ngakunika umsebenzi ayibonge yakuxotsha I will kick you out
umngamongameli uthe uyawazi ukuthi imizamo yokubhomba ibhizimusi yakhe yochako yenziwe ngabanye abakubandla lezanu PF njalo abasezikhundleni zobukhokheli wagcizelela njalo ukuthi umkakhe nguye ozancintisa esikhundleni sikamongameli kukhetho lika-2018 ngoba kunguye yedwa olobukhokheli obukhaliphileyo obuletha ukuthula lokuzinza elizweni umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mpoko laye ukhulumile emhlanganweni wona lo obulonkosikazi Grace Mugabe esola okwenzakala ebandleni lakhe
lokho esesikuzwa la tesikatesi okuthi khona umgabe ngumzezuru
izwi zathakunzwa nhasi zokuthi vamgabe vakunzi muzezuru
nxa ephuma kumele kungena umkaranga
kana vachibuda panofanira kupinda mukaranga
haisi zimbabwe sailwelayo leyo
haisiyo zimbabwe yatakarwira iyoyo ndaramba
leyo irodisha
iyoyo irodisha pfungwa iyoyo
eyetu is a straightforward one
zvedu zvatakarwira zviri straightforward
so vantu vakiti lingajoini zimocheri sikhati lichalu uvalu lingalali ngakhona kokuthiwa ngabantu akusoke kuphumelele
musashupika kana kushaya hope pamusoro pezvinhu zvokungotaurwa taurwa navanhu vanenge vagutisa hapana chinhu chakadaro chichaitika
lapa kwafa vantu la
pano pakafa vanhu pa
kune ndlela kune gwara
kune gwara
ukabuta urowa nemaini
ukakuta kufamba pagwara kunze uku kuna malandmine akatewa unofa imhaka dzako usati handina kutaura
mafichani lawo ngitenge ngitshele ndikhumbuze selulizigwenxa ukuthi singacabangi ukuthi khona isikhundla ngesomuntu wonke hayi khona
saka tisazvinyengera kungofunga kuti chinzvimbo ndechomunhu wose
hayi khona
hayi handizvo
kahle ndee nditshele nyinto futhi two
ndimbokuudza iche chipiri
umhawu
insubordination unokuita kuti usava muteveri wakakwana
That is the first scene.
I-Studio 7 yehlulekile ukuthola umbono kamsekeli kamongameli umnumzana Mnangagwa ngakho konke lokhu akwetheswayo. Umphathi ntambo wombuso weIsabelo umnumzana Sevia Kasukuwere laye obekhona kulomhlangano obikwa efunge wagomela ukuthi akasoze afahlamukela umongameli angamfela lokumfela nxa kudingakala. Waxwayisa inkokheli yezigaba zeMidlands, Mashonaland East leMashingo lapho kuqhamuke udlakela ngolwesithathu emhlanganweni wezanu PF Politburo ukuthi zilakho ukuxotshwa ebandleni ngoba zingcolisa igama lebandla. Njengemvama, umkamongameli ugqibe umhlangano lo ngokwabela abantu abakade bekhona ukudla okokulimisa imitshina yamakhompyutha lolunye uncedo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedes Jeremiah.
Kunjalo nje unkosikazi Mgabe usole kakhulu umkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mutswangwa esithi kumele ekele ukuzitshaya isifuba ngokuthi walwa impi yenkululeko ngoba kayisuye yedwa ohamba empini. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina amazwi kankosikazi Mgabe atshengisa ukuthi iqembu lakhe lizimisele ukuqhubekela phambili lilwisa kakhulu ukuthi mhlawumbe yena unkosikazi Mgabe kumbe omnye wabo acine enguye othatha umbuso kupresident uMgabe. Njalo ngibona ngani mina kulaba abathathe intatheli zindaba ezifana lezi ZBC lezi Herald ekade sicabanga ukuthi mhlawumbe sokuloku lokululaza kwempi evela kuqembu le-G40 leli elikhanya likhokhelwa unkosikazi Mgabe lo professor Jonathan Moyo baza bonisisa kahle ukuthi hayi kuthi ukuthi bebengathembanga kahle nxa bethemba ukuthi mhlawumbe umnangagwa uzaphumelela kume njalo usethole usephambi kwabanye emkhankasweni lo wokuthi ngubani ozathatha umbuso emhlabathini uPresident Mugabe echisa ihlalo kusokwenzakala ukuthi mhlawumbe kasafuni kumbe kunye njalo.
Ungathi ukuvikela kwakhe uJonathan Moyo lamhla lapho athe khona uJonathan Moyo kahlanyi kasomuntu ohlanyayo njalo ekulweni kwakhe kalu yedwa bakhona bamlwisayo, lokhu kuveza na ukubana uNkosikazi Mgabe ngempela ukuhlangothi lunye lo baba Moyo?
Yebo, kuvele kusegcekeni ngendlela eziningi kakhulu, kodwa phela bekungafanelanga bakuphumise bebengakadingi ukuthi bakuphumise egcekeni ukuthi abakumaqembu ibaphi, ikakhulu nxa sikhangela abaphezulu embusweni wezana abafana labo Mrs. Mgabe labo Professor Jonathan Moyo ukuthi bakhanye sekusegcekeni ukuthi bandawoni njalo sebekutsho bona. Kodwa ngibona ngani lokhu sokubangelwe yimpilo ukuthethiswa okwenziwe uProfessor Jonathan Moyo emalangeni amalutshwane adlulileyo. Ngibone ngani njalo bangalokhu beseze nje bazenza ukuthi mhlawumbe la uPresident Mgabe azacine esethethe iqembu watshengisisa ukuthi yena umbuso ufuna uye ngaphi. Khonokho kuzaba lesi sindo esikhulu kakhulu ekuthini ngubani ozathatha umbuso.
UDr. Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseBhilitane. Ezinye zezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi inkampani kahulumende eGrain Marketing Board ngemva kwesinqumo seSupreme Court nyakenye zibuthene esigodlweni sale nkampani eHarare namuhla zifuna imali yazo yenyanga ezintathu ezayithenjiswa yile nkampani. Kubika uMavis Gama.
Phezu kwalokho, laba bantu bathi bafuna njalo linkampani ibahlawule iholo lazo lenyanga ezedlula ezilithumi ezingaliphiwanga phambilini kwenyanga ezintathu ezenotice yokuzixotsha umsebenzi. UNkosikazi Esther Gumbo obesebenzela edepot yakobulawayo ngomunye wababuthene ngaphandle kweguma kusukela ngolwesibili efuna imali yakhe ngemva kokuxotshwa umsebenzi.
Lokhu engifike nge-Tuesday, i-management ayikayitshengiseli lutho olungithokozisayo mina njengomuntu abamxosha umsebenzi ngo-August 2015. Lapha siphila ngomusa wenkosi ngoba i-management ivale amagedi, iyasincisha amanzi, ama-toilet, ukucharja amafoni ethu ukuze sikhulume labanye. So i-management isivalele yonke into.
Ungesifanayo la kumnumzana Promise Benura ongubaba olengane ezine obesebenzela i-depot yakobulawayo laye obephelelwe ethi akasazi ukuthi aphile njani lemuli yakhe.
Lava kukanya vele ukhuluma lathi abafuni bona ngokwabo isifiso sawo, kutsho ukuthi vele bona abasasiboni njengabantu, kuthiwa sisaphuma abasasiboni njengabantu, sebona ukuthi hhayi lezi sekuyizinja ngoba awusaphiwa lutho. Singabuya la wasirobha zta sayifakela ama-300 kumbe salinika lokhu. After that vaza akwazi sizabuyela emakhaya, singabuyela akula lutho osalalandela. Okwakathesi sesilande imali yethu yonke esayisebenzayo ngoba iningi.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zale nkampani yehlule. Ophethe uhlangothi lozokhulumisana umnumzana Joseph Katete walile ukhuluma lentathelizindaba ethi lungaphezu kwakhe lolu daba, wathi kumele kube ngosaphethe isikhundla somqondisi we-GMB umnumzana Simba Monde okhulumayo, kodwa yena obelokhe ebikwa esemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela ukulwisana okuqhubekayo kubandla lezano PF, ikakhulu amazwi ethulwe ngunkosikazi Grace Mgabe emhlanganweni awenzele eChiweshe lamuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika limanyana lamanye amazwe omhlaba ekuvezeni umbono wayo ukungemukeli ngitsho la kancane umkhuba wokuthena kumbe ukuquma izitho zomzimba zabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. I-genital mutilation. Umongameli Barack Obama uthi lumkhuba awulimazi kuphela labo abehlelwa yilolu dubo kodwa ubuyisela muva intuthuko kaZulu ezigabeni ezijineyo zomhlaba ngakho ke kawumelanga womukele ngoba uhle ubuyisele muva imizamo yonke ethe yenziwa yokuthuthukisa amalungelo abesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Kulabesifazana lamantombazana edlula izigidi ezingamakhulu amabili 200 million emhlabeni jikelele ababhekane lalolu dubo okulinani elethulwe inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-UNICEF. Lumkhuba wokuqonywa loba ukuthenwa kwezinye zezitho zowesifazane kumbe zonke ubikwa usenzelwa ukuthi owesifazana angaze aba le mizo yokuya ecansini lowesilisa. Umongameli Obama usole okwamagama lumkhuba wathi laloba ubhahile kwezinye izigaba zomhlaba ngakwenza ukuthi lo ube ngumkhuba omuhle. Kungaleso sizathoki elemelika uthi lifake imali eningi kunhlelo zokuvikela lomkhuba emazweni anjengeGini. Lapha emelika otholakala elecala lokwenza lokhu kowesifazana kungaba ngabenkolo ezehlukeneyo loba imikhuba yendulo. Phansi kwemithetho yelizwe bayabotshwa njalo uhulumende uselenhlelo zokusebenzelana lala maqembu ukulimukisa uZulu. Elemelika ngakho ke uthi limanyana lamanye amazwe omhlaba loZulu odabuka emazweni omhlaba oselizweni lasemhlabeni jikelele empini yokulwisana lokuvimba lomkhuba.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Iqembu lenguqu ele Mamelodi Sundowns elase South Africa selifikile kobulawayo ukuze idlala leqembu leChicken Inn lona eliphakamise inkezo yePremier Soccer League nyakenye. Amaqembu la azadibana kusasa enkundleni yeBaba Fields. Kuvika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli zindaba ezamukele iqembu leMamelodi Sundowns egcekeni lendizamtshina eJoshua Mqabuko International Airport. Umqeqeshi weqembu leMamelodi Sundowns uPeter Mosimane uthe iqembu lakhe kalisoze lidelele leChicken Inn loba nje amasandawana echaya eziwayo kulezi nsuku kwimidlalo ye-Absa Premiership khona le kwele South Africa. Iqembu leSundowns lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Absa Premiership njalo yilo elikhangelelwe ukuba liphakamise isicoco ekupheleni kwesizon. Kodwa uMosimane uthi umdlalo wakusasa usoze ube lula ngoba iqembu leChicken Inn lisazi kabanzi ngeqembu leSundowns lona elihlala liboniswa kumabonakude. Iqembu leSundowns lilobudlelwano obuhle leqembu laseZimbabwe eleHighlanders njalo uMsimane ukhuthaze abalandeli beBhoso ukuba baze ngobuningi ukuzosekela iqembu lakhe.
So we good friends with the Highlanders, so we hope the ezimnyama zenkani zizosupport abo.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi yena okungaphazamisa iqembu lakhe yikuba imidlalo yeliga ikaqalisi kwele Zimbabwe ikanti kwele South Africa imidlalo iphakathi laphakathi.
I know match fitness slowed down due to our season.
Umdlalo wethu leSundowns uza kuba nzima ngoba sidlala labafana abavele bona isizini yabo iphakathi yethu thina yethu ngapha i-off season. So in terms of i-physical fitness iSundowns iphambili kakhulu.
Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje sileqembu lebakalanga lona lisithi buzani bamwe.
Bakalanga hubala teuka yelo tamali no baka buzani bamwe.
Heli liqembu lebakalanga lesithi hayitopa kabili udlakade labo elija elithi budzani bamwe tshelani abanye. Leli qembu elivame ngokwandisa inkulumo ezilohlonze engomeni zalo libunjwe ngo-2011 nguJeffrey Dube loBrian Ndebele. Brian uthi ngemva kwamadlalati abamabili uLateuka noDama linobaka sebecabange ukuthi bathi budzani bamwe
ubudzani bamwe kuyaba kuyalwa lapha ukuthi awutshela abanye nawe ukuthi kuhamba njani sibuye futhi sibe neyinye engunumber 2 laphana uyabo kungumuntu oyala umfazi wakhe ukuthi njengoba wangithola nginomntwana enginaye ngicela ukuthi ungambandlulile kulabanye abantwana umthande nje njengoba uthanda abanye abantwana bami i-message iningi impela ikhakhulu yesikhalanga laphana abantu hayi basazobhema bekhona.
Elidlalade lengoma ezisikhombisa kathi zonke ziqukethe amazwi aqatha ikakhulu ngolimi lwesikhalanga. Kulo uma wenze nje, musithi mondida, unesono, lomuka newamwe. Brian uthi bathethe isikhathi sabo bazipheka zavutwa busu lezingoma bengajahe lutho.
Sizama ukuthi ngaleyo yonke indlela sihlangane ngalokho abantu abakufunayo ngendlela eliphume ngakhona ngendlela elihamba ngakhona ngijabule kakhulu and nabo abalandeli bayasifonela njalo nje ukuthi hayi lapha madoda lishayile nemessage angikhona ukulikhipha mangilidlala emotweni mangilidlala ku radio yami aliphumi ngidlala lina njalo.
Baphuma ke enkundleni ngale oyosifazane othi selibadlale kwenela abafana abantwana babantu manje kimi lifice imbi lasithutha. Melestudio 7 Johannesburg in South Africa. Ngingu Benedictine Hlapho.
Urata urata uti futhilali wena kyabata umikya tsaba utsuka unchenchethi ukukisa uthu
Vaga inkwedu azibe wo pe zulukandaba kwane lokola mhlanje silogqiba ke lapha uhlelo lwethu kodwa lingayika channel uyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk lebele mpela viki elichukela okwa namhlanje lilana.